Wethula amazwi athobekileyo kakhulu nguChinamasa owathi ukudlelana lamazwe entshonalanga kuza kwenza ukuthi ilizwe lithuthuke kahle. Zikhona njalo iziphathamandla zikahulumende ezithi sokufikile isikhathi sokudlelana lamazwe entshonalanga njalo lokuqhuba uhlelo lwe-indigenization ngemfanelo. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda wekolleji leHuddersfield University eBhilitane uthi akumangalisi okwenziwa libandla leZANU-PF.
Ivelisazi ukuthi kayikwazi ukukhokhela umkhonomi welizwe ngendlela eqondileyo. Ibimelela ukuthi kungabi khona elinye ibandla elizweni elithandwa ngamanye amazwe. Ngakho njengoba umnumzana uTsvangirai labo bithi bengasazwana neMDC ingani ngasaqinanga kangaka. Bona ngalokho sokuphe izanu ixetsha lokuthi izame ke ukukhombisana lamazwe aphecheya afana labo America labo Europe. Angibone ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi izanu kumbe isintshintshile kumbe singaba libandle lingcono kumbe sithi ubukhokheli buka President Mugabe sobusuke babangcono hayi uMugabe lokho ngumgabe nje.
USibanda uthi ibandla leZanu PF lifumbethe okunengi elingasoze likwenze okunjengohlelo lokwabela uZulu amashezi amakampani emazweni.
Yenza lokhu ngoba vele yayingatshela abantu iqiniso nxa yona yayisithi lohlelo lwethu lwe-indigenization lwaluluhlelo nje lwalulungiselelwe ukhetho njalo lungiselela ukuthi iMDC ingathola abantu abaningi abayivotelayo ukuthi hayi iMDC isebenzela phandle isebenzela phakathi nasebenzela abantu beZimbabwe. Angiboni lokhu kuyikuthi kuyinto engethusa kumbe engasimangalisa. Izanu ibiza kwenza njalo vele nxa sokube lexesha andixesha sebelitholelwe lelo ukuthi kulokulwisana phakathi kwabakhokheli beMDC.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga wekolleji leHertfordshire University uthi ibandla leli selizama ukuguqula izenzo lilungiselela ukhetho lomnyaka ka-2018.
Izanu izimisele ukutshengisela ukuthi ihlose ukuguquka yona njengenhlanganiso. Siyakulibala ukuthi kuma-elections laka-2018 azayo izanu iyabe ilama challenges ambalwa. I-challenge yokuqala abaye belayo ukuthi kuyabe kule candidate entsha akufanele baye bebeyiyo abaye beyithengisa beyithengisela abantu ukuthi abantu bayamukele. I-candidate le iyabe ingasomgabe ngoba iqiniso likhona ukuthi umgabe ngesilungu singathi is already one foot in the grave. Siyafuna kumbe kasifuni iqiniso likhona ukuthi useluphele indima yakhe useyihambile. Khona kuyana kona kodwa kusitshengisela ukuthi izanu iyakwazi ukuthi nxa isishiya ku-2018 ikhangela zonke izinto ezithembisa abantu ngo-2013 izulu lomhlaba kade bathembisa lona. Nxa ingakufezanga konke lokho ebathembise khona ngo-2018 izabilo yinye futhi challenge ukuthi abantu bayakuthi lasithembisa konke lokho lehluleke ukuthi likufulfile.
Kodwa ke uSibanda kavumelani laye.
Angaze ngikholwe mina ukuthi izanu iyakicabanga ukuthi abantu abavotayo bayakhokhwa ukuthi bavotele izanu ngokwenzela izinto ezifana lazi nezi ukuthi hayi sesenze kuhle sivotele. Ngibone ngani mina izanu sijwayele ukuthi nxa sokusiye kuvoteni abantu bayachaywa kusebenziswe ubudlongodlwanga into ezifana lazi nezi. So angibona ukuthi ngani izanu yenzela lokhu ukuthi mhlawumbe lungiselela ukhetho luka-2018. Kodwa ngibona njalo ukuthi kungabe kuyukuthi bazama ke ukuthi njengoba ukhetho luka-2013 soludlulile hayi lokhu kade sikukhuluma ngokuthethisana labantu abasasebenzisa sizama ukuthi nje sisebenzele umkhonomi okwesikhathini esifihlane sizayo.
Umhlanga uthi ibandla leli selibonile njalo ukuthi uhlelo lwayo lokudlelana lamazwe eMpumalanga kule Look East policy kalusebenzi ngemfanelo.
Izanu iyakunanzelela manje ngesimo esikhona somumo welizwe lomumo wezomnotho ukuthi izinto azihambi kahle njalo singakulibali ukuthi izanu iqalisa yayisithi yona ilandele singathi phecelezi ngesilungu yi-Look East policy. I-Look East policy yabo le yayisithi ukuthi babedila le babesenza ibhizinisi amabhizimusi lezomnotho lawo-China labo-India. But basuke kunanzelela futhi ukuthi i-China labo-India bona benjalo bayenza futhi ezamabhizimusi lamazwe awe-West esingathi o-America, o-Britain labanye.
USibanda uphinde wathi amazwe entshonalanga alakho ukusebenza lebandla leZANU-PF loba nje kungasoze kube lobudlelwano obujulileyo.
Kula ukukhulu kakhulu okuzenziwa ngamazwe aphecheya afana labo Europe le-America ngemva kwalokhu ukukhuluma kwezanu. Ngibone ngani okuzayenzakala ukuthi lawa mazwe azaqhubeke sithi hayi kasibe nobudlelwano benza ukuthi silethe uncedo ebantwini njalo silethe njalo lezinye lamanye amankampani amakhulu afuna ukusebenza lapho alentshukunjwe enkulu kakhulu kodwa ngiboni kusiba lezimali ezinkulu njalo kusiba nokudlelano kwezomkhonomi obukhulu ngesikhathi esincane esizayo
ngaphandle kokuzama ukudlelana lamanye amazwe ibandla lezana uPF kusobala ukuthi selibonile njalo ukuthi uZulu usecobekile enhlizweni ngokwenzakala elizweni ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingu Gibbs Dube.